ibhedlela kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task emangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federal bazama ukuthi balungiswe ngoba i-bridge leli liqakathekile kakhulu, njalo leyandawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu, kumele kujahwe.
So abantu bayakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti. Kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni, kodwa-ke lokho esithimile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele iyedeliva sam ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona leyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela. Nithi siphila ku-capitalist kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Ye, siyabona njalo-ke nxa sikhangele edala le-Congress kukhanya ngazani kulokhu phikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bantu yokufuna ngumongameli Biden abeyazikhulumela akula mali kambe kuyadwani khonokho?
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo Dube. So yonke into lapha emele ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akusela nto ongayenza engakhangelwanga ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi nale ye-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku laze lifika esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo epolitics.
Ukuthi vele sokehlala kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni leso eselifike kuso.